leli daba yiyo okuthiwa yisindaba sendulo. Ngoba okusekukhona lapha yikuthi thina eZimbabwe udaba lukagesi kumele sihlale sikwazi ukuthi singabantu asebezahlala eminyameni laba abadubekayo kakhulu isebenzi yaziholi kabatholi into sekufitshe ukuthi iganga lonkilampela gasegamela inkoni igamela inkoni ucine futhi sekufika idezeti okufitshe ukuthi uhulumende wezane uvele usehlulekile ngoba nangabanye abantu babekwazi ukuthi kuzaba le drought kwakumele sikulungiselele kukhona kokuyintitsha ukuthi i-drought yakhona isenzele ukuthi uzulu angakagqitshwa ludaba lkamajesi.
Singasola uhulumende yini lapha Makhumalo njengoba usitsho ukubana kubangelwe kungani kuhle kwezulu?
Kumele simsole ngoba sonke besikwazi ukuthi unyaka wanale kuzaba kule drought. So ngathi uhulumende nguhulumende ozwela uzulu ubuhlungu. Kwakumele silungiselile sifake imigoqo ezaphathisa ngodivele ngaleli asikhangele kakhathesi abantu ngabalazi ukuthi kodwa uhulumende bekwazi ukuthi izulu asezelile anti ngathi uhulumende olalela abantu nawe wathi aqalise ukuthi aqalise ukuthenga umumbu efaka kumasayile ukwenzela ukuthi liwo khona ukuthi phele udaba lwekhariba sonke siyalazi ukuthi zekelizekelangana okutsho ukuthi kumele ukuthi sivuse iwandi isebenze ifikile i-100 percent kodwa khathesi ngahambe iwandi kuzadana udana ngisifonise kaphisi uyahawulisa okusewandi kholari lapha sinokuthetha ukuthi kunama-fenesis ethu awuyiwandi ukuthi ibhizeleka wasebenzi and sonke siyazi ukuthi iminyaka yakhona ukuthi abelokhu esebenza kuyadlula okwakufitshe ukuthi nxa kuwukuthi uhulumende uyaplana kwakumele ahlale phansi akhangele i-lifespan yama-fenesis ewandi aqalise ukuthi abelungisa mbija nambijayo ngesikhathi isikhathi lesi sifika ngabe siqedile ukuthi senza umsebenzisa lawo ma-fenesis kanti kunyaka kunjenje lawo vele ayadiliva. Se meten o tan, se meten o tan, se meten o tan.